Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njengali tshona njani mthokazo omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo omhla ka 9 kuMpalakazi 2017. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi bathi unkosikazi Grace Mgabe waxotshisa umkakhe umnumzana Robert Mgabe umsebenzi.
Usobala sibili ukuthi yena umfazi nguye owenza ukuthi indoda ixotshe umsebenzi, ngoba yena owayesokukhangelela ukuthi yena abuse.
Abesifazana benza umkhosi wokulwisana lokukhahlanyezwa ngabesilisa.
Ngaya emakhot uyafica ukuthi iviki ngeviki ayipheli kungathunyiswanga izindaba zokudlondlwanga ezimbili umbezintathu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abaningi eZimbabwe abathi unkosikazi Grace Mgabe wenza ukuthi umkakhe umnumzana Robert Mgabe achiye isikhundla sikamongameli welizwe leZimbabwe. Bathi lokhu yikho okwenza ukuthi ibutho lihluthune intambo zombuso selibona ukuthi unkosikazi Grace Mgabe wayesifuna isikhundla somkakhe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abakhulume lomsakazo we-VOA Studio 7 bathe uMgabe wachiya isikhundla sikamongameli eseyangiswe okumangalisayo unkosikazi wakhe owayethuka abanye abakubandla leli okungelankawulo. Bathi kwakusobala ukuthi unkosikazi Mgabe wayefuna ukuthi kufika umhlangano weZANU-PF Extraordinary Congress ozakwenziwa kunsukwane ezilandelayo esephendla indlela yokuthi abe ngumsekeli kamongameli. Bathi lokhu kwakuzakwenza ukuthi acine esengena esikhundleni sikamongameli ngoba umkakhe wayesekhanya ukuthi usephela amandla ngenxa yokuluphala. Okwamanje usevalelwe phandle kwakho wonke okwenzakala kubandla leli kulandela ukugenqulwa kwaMgabe embusweni ngumnumzana Emmerson Mnangagwa owabambisana lebutho ukuthi athole isikhundla sikamongameli welizwe leZimbabwe. Omunye walabo abathi unkosikazi Mgabe wenza ukuthi umkakhe achiye umsebenzi ngumfundisi Tafumane Clement Zenda owenhlanganiso yeChristian Voice Zimbabwe othi ukwenza kwakhe kwakhuba abantu abaningi eZimbabwe ikakhulu kubandla elibusayo eleZANU-PF. Umfundisi Zenda uthi akusamelanga abantu bazihluphe ngonkosikazi Mgabe ngoba usengumuntu kazana.
Icala lakhona ayisocala esingathi ke lingafakwa emthethweni ukuthi ke wakhupha ubaba umsebenzi, kodwa ke hayi sokusele nje ukuthi ke asahlonipheki ngumama ozuza lapha angahambela khona ngenxa yenhloni. Ngesenzo sakhe esinjalo wacina ekhuphisa ubaba umsebenzi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana James Kamwendo isakhamuzi sakoBulawayo othi kusobala ukuthi umnumzana Mgabe wachiya isikhundla sakhe ngenxa yomkakhe owaye lomlomo ongahlalwa mpukane.
Yena vele indaba zepolitics lezi khanya ngani kazwisisi. Wayengawona ukuthi lokhu akwenzayo kuyakwanisa ukungenisa indoda yakhe enkingeni.
Imbono kamnumzana Kamwendo igcizelelwe ngumnumzana Themba Lunga isakhamuzi seCaribha othi kwaba liphutha elikhulu ukuthi uMgabe avumele umkakhe athethise abantu emphakathini abagoqela owayengumsekeli wakhe engakaxotshwa unkosikazi Joyce Mjuru uMnangagwa lamanye amalunga ebandla leZANU-PF.
Usobala sibili ukuthi yena umfazi nguye owenza ukuthi indoda ixotshwe umsebenzi, ngoba yena owayesokukhangelela ukuthi yena abuse.
Ubone ngani lokhu kwakungeke kwenzakale ngabe unkosikazi kaMgabe wokuqala umuyi unkosikazi Sali Mgabe wayesaphila?
Kwakusobala ukuthi nxa wayethole umuntu omkakhe wokuqala ngakabhanga wayephila, wayezakwanisa ukuthi emkhulumelayo ukuthi achiye umsebenzi izinto zisalungile.
Umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Mpopoma kudale lephalamende ekubandla leZANU-PF uthi laye ukhulume ngodaba lolu.
Lami ngibona nganda ngaba njalo sibili ngoba into eyahlukumeza uZulu labantu bonke nje ikhona kwana indlela ade seziphatha ngayo ukuthi kona indawo zonke sehamba esengothethisayo kumbe kusemaralini and west of I think labo sinto okwahlukaba yi-cutting point ukuthethisa usechurch.
Unkosikazi Mgabe kwesinye isikhathi wayesethula amagama asindayo emphakathini esithi kulabantu abafuna ukususa umkakhe esikhundleni okungekho emthethweni. Umgabe uchiye umsebenzi mhlaka 21 ngolwezi ibutho lesizwe lize lihluthune intambo zombuso lisithi kulabantu abakucele le-Generation 40 abazaphazamisa ukubusa kwakhe. Ibutho lathi unkosikazi Mgabe labanye bakhe base bebusa okungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Linjani mahlabe Zulu, linjani Zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine. Sicela lisibukele khonapho ke kuFacebook uVOA Ndebele lapho siphuma khona okwamanje. Siphinde siphumele emsakazweni khona ngapho ke oStudio 7. Silethemba lokuthi lisilalele. So ke nxa ukuthi lisibukele khona manje sicela liche inombolo zenu ukwenzela ukuthi silifonele khona ngapho sikhulume ngokuthi kambe ukukhahlanyezwa kwabomama likubona njani. Abesilisa labo bakhahlanyezwa yini? So ke nxa ufuna ukungena kuhlelo khona manje posela ke ibizo lakho kunampana ke kuma uVOA Ndebele ube susitsho ke ukuthi ufuna ukungena kuhlelo ufake le nombolo yakho siyakufonela ukuthi ubuye khonapha ke emsakazweni. Ye, abesifazana lamantombazana edolobheni leGwanda lamhla bangene emigwaqweni benanza insuku ezilijumi lasithupha zokulwisana lokukhahlanyezwa kwabesifazana ezindlini. Lo mkhankaso ujonge ukuxwayisa uZulu ikakhulu omama ngodlakela lwezindlini kulandela imbiko eveza ukuthi ngeviki emthethwandaba kamantshi edolobheni leGwanda kuthethwa amacala amathathu wodlakela lwezindlini. Uvusisizwe Mkhwananzi usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Loba nje umkhankaso wokulwisana lodlakela kubomama lamantombazana owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence uzosiya emaphethelweni. Omama kanye lamantombazana edolobheni leGwanda bangena ezitaladeni bekhankasela ukuqedwa kodlame ababhekane lalo. Omama lamantombazana kanye lamajaha lihlekana angena ezitaladeni kumkhankaso obugoqwe inhlanganiso yabomama e-Women Development Association in Zimbabwe i-WODAS njalo bebethwele amagwaliba bekhonona ngodlame ababhekane lalo olufana lokutshaywa, ukubanjwa iganavu kanye lokwendiswa kwabantwana abancane. Unkosazana Juliet Nkiwane umqondisi we-WODAS udubamanane lezinye inhlanganiso zabomama edolobheni leGwanda ukuze baxwayise uZulu ngodlame abahlangana lalo. Unkosazana Nkiwane uthi udlame kubomama lubhahile kakhulu kuleli dolobho yikho nje bengene ezitaladeni.
Nxa ungaya emakhoti uyafica ukuthi iviki ngeviki ayipheli kungathuniswanga izindaba zobudlwangudlwangu ezimbili kumbe ezintathu.
Omunye ophatheke kulo mkhankaso ngosakhulayo unkosazana Susan Ncube othe udlame lukhathaza wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ngowesifazane loba owesilisa.
Abantu kumele baphathane ngokulinganayo ukuthi omama labobaba sekuyi-50-50 and then omama bengathuthi kubobaba labobaba bengathuthi kubomama.
Unkosazana Linda Bofu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-Women's Coalition of Zimbabwe edolobheni leGwanda ngomunye walabo abangene ezitaladeni besuka elokitini elidala leGwanda eJawunda besiyafika ePhakama. Uthi babambane le-orders ngoba labo njengenhlanganiso belwisana lokuqedwa kwalolu dlakela.
Lamhlanje besimatsha lenhlanganiso e-orders, simatsha sizama ukuthi ukulimukisa njalo lokufundisa abantu beGwanda ukubana ukuhlukunyezwa kwabesimame hayi bakithi kakume.
Umkhankaso wokuqeda udlame kubomama lamantombazana ugqitshwa kusemthethweni emhlabeni wonke jikelele kusasa, kodwa omama bemajawondeni bade bazaqhubekela phambili bekhankasela ukuqedwa kodlame mihla ngemihla. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eGwanda.
Okwamanje sokuyisikhathi sezemaphandleni, ake sizwe ukuthi uMthungameli Nkomo usiphatheleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngisesigabeni seBinga North njalo ngixoxa lomeli walesisigaba edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mhlonitsho.
Ngiyabonga Nkomo, kunjani ngapho esikhiweni?
Hayi, kukahle ngapha. Esigabeni sakho siyazi kuvama ukuba lohlupho lwamanzi. Unjani umumo kathesi?
Amanzi elokhu eludubo Nkomo eBinga North asikabi lawo amanzi esiwakhangelele ukuthi sibe lawo njengesigaba. Kodwa esesikwenza ukuthi ngikhuluma kanje nisendleleni ihamba lomanjimela ukuthi ebona iwadi ngewadi siyabonisana ukuthi singeza njani ukuthi kwakhiwe amadamu at least enye lenye iwadi ikwanise ukuthi ibe namanzi okunatha, ibe namanzi okulima, ibe namanzi okuthi izifuyo lazo zinathe.
Selitholile yini abangalincedisa ukugebha izikotsho lokulungisa amadamu?
Sesitholile uncedo olunganelisa ukuthi sakhe amadamu athize. Yikuthi nje bevele singakatholi lolu ncedo thina bese siqalisile njengesigaba ukuthi sizisebenzele sodwa ngewadi la ngewadi bese siqalisile ukusebenza ukuthi silungisise ukuthi kutholakale amanzi okunatha, lamanzi okulima, lamanzi okuthi izifuyo zethu zinathe. So ke uncedo lolu esesilutholile kathesi sithole uncedo olungayenza ukuthi sikwanise ukuthi sengezelele kulokho kade kuvele sesikuqalisile njengesigaba.
Umphathintambo wezemali uBabuchinamasa esethula uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi ubeke eceleni imali ezasetshenziswa ukulungisa amadamu ukulungisa vele khona lokugebha amatsha. Libona ngani lizathola lani impijana yini kulimali?
Sikhangelele ukuthi nxa kuyikuthi uhulumende esebeka imali eyokuthi ngiyokulungisisa amanzi, amadamu lendawo zokuthi abantu bethole amanzi okunatha, esiwukhangeleleyo ukuthi asingeke sasala eceleni. Osokusele kuphela ukuthi nje etsho umnumzana uThinamasa ukuthi khona nxa ethe wahlela ngaleyo ndlela esinye lesinye isigaba siyathola imali enganani. Asikhangelelanga ukuthi siswele ngoba lathi sinje silohlupho lwamanzi. So kutsho ukuthi leyo mali izasebenza lapho lalapho okulohlupho lwamanzi. So sikhangelele ukuthi sizathola njengabanye bonke abaya betholile.
Ungathi abahamba umango omude besiya kukha amanzi bahamba amakhilomitha mangakhi?
Silabantu abahamba amakhilomitha afika kumashumi amabili behamba besiyadinga amanzi, 20 kilometers besiyadinga amanzi. And besikhuluma ngabantu abokuthi ngabantu abahlezi endaweni eseduze loZambezi. UZambezi yomfula omkhulu kwedlula eminye yonke imfula eZimbabwe lapha. soke sikhangelele ukuthi labo bantu abafana nabona labo babe ngabantu abazakwanza ukuthi bethole amanzi endaweni eseduze kwedlula lapha abayithola khona. Ama 20 kilometers asenza ukuthi omama bethu bengabi ngabomama ababukekayo ngenxa yokuthi bahamba imango emide besiyadinga amanzi.
Baye besikhangani khonapho ngenkonxa kumbe balenqola?
Babe siyakukhangela inkonxa.
Ngomango omude impela lo ma umuntu ehamba ngenyawo.
Akuvele akulunganga ukuthi kube lo muntu namhlanje lokhu saba lozibuse iminyaka engamathumi amabili saba lozibuse ukuthi kube lo muntu lokhu ehamba imango enjalo esiyadinga amanzi okunatha khona akulunganga ngoba okwakuqala angathatha ehambe eyokukha awokunatha esuka khona bokufuze ukuthi eyokukha okuthi besebenzise eminye imisebenzi ekufuze ukuthi isetshenziswe emakhaya ebese sisuka khonapho ebese sithi lo mama nxa ehambe umbango ongako yikuyini okunyaza kwansi ukukwenza ngaphakathina komuzi wakhe. Asakwanisi ukuthi yenze ezinye izinto ezingayenza ukuthi ethuthuke i-development ayisayi kuba khona. So kufuze ukuthi-ke khona lokho sikuqume sikuyenza ukuthi kungasabi khona ukwenzela ukuthi isigaba sonke sithuthuke.
Hhayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mnumzana Sibanda. Siyabonga.
Ngiyabonga Ntunga.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli weBinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo Ntunga Milinkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntunga Milinkomo ubelela ngelihleke mfowethu. Enkundleni okwamanje sokungena uChris Gande kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Elinga litshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Alexander Mate okhokhela inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNamibia. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga ngokusamukela kuhlelo Mr. Gande.
Ye, mnumzana ungasitshela ukuthi kunjani khona ngapho eNamibia? Sikhangele ukubana sokulombuso omutsha eZimbabwe.
ENamibia kukahle njalo siyawuthakazelela umbuso omutsha lo okhona eZimbabwe.
Zona izizalwane zeNamibia zithini nxa zikhangela ukubana sokulo mbuso omutsha? Azilikhuthazi yini ukuthi libuyele ekhaya?
Ye, baba bakhanya ngani nxa bona bekukhangele babona ngani kulobungcono ngokutshintsha kombuso weZimbabwe, ngathi ukuthi ngokutshintsha kobusayo kubekwa yena uMnumzana Mnangagwa. Kodwa ngabona into abangayaziyo ikubana ukutshintsha inguquko eZimbabwe ayikabi khona kangako, njalo labo ngibona bakhangelele ukubana bebe lamathuba okubana bengene emisebenzini ekhona ngasendaweni yabo, ngitsho lapha in their own country ezweni labo. So kutsho ukuthi babe bekubona ukubana amaZimbabweni angasuka eNamibia esiya kwele Zimbabwe, labo babavulela amathuba okubana besebenze elizweni labo. Loba nje ngibona ngani in terms of ama-professionals Namibia ibingakabi nawo kangako.
Ubona abanye abavela eZimbabwe ke abahlala khona ngapha eNamibia bakhona yini abathi sebefuna ukubuyela ekhaya ngenxa yombuso omutsha?
Kunjanjezwa abatho njalo, kodwa abanye balombono wokubana ukuze wena ubuyele ekhaya ungabizwanga akuyenzi, ngoba kumele utshelwe ukubana sokumele ubuye umumo sunje, imisebenzi sivulekile, ama-recruitment freeze ase-unfreeziwe, i-economy layo sisebenza kangcono, siperforma kakuhle. Uyabona kule nto eziningi ongathi uzikhangele nxa ungumuntu.
Sikhuluma nje, bakhona yini abalungiselela ukuya ekhaya ukuya ukuphumula kukhefu lele lekhisimusi?
Bangaba khona nje abalutshwana, kodwa yabona abanye bayahamba bakhangela ukuthi ukubana behambe, but abanye kodwa abanye bayabesebenza ngoba kumakhefu lapha ama-economies anjengalawa bayakunika nje i-overtime, bekunike nje okunganiki kuthe phezulu. So umuntu uyabe ebona ukubana kungcono ukubana asebenze, omunye ulakho ukubana ayeke umsebenzi abe nesikhathi semuli yakhe.
Manje abangayi ekhaya balidlala njani ikhefu lele lekhisimusi khona ngapho? Kuyafana yini lokwekhaya lokwano okokugqoka impahla ezintsha, abantwana kugidwa kudliwe ezimnandi?
Ye, mbona ngani ngapha kungani kuphezu kangako, ngoba ama-economies lawa they are very functional. Bangabe labo nje bekhalakhala ngokunye, kodwa mbona ngani bangcono kwele Zimbabwe. Kodwa ekhaya kungaba lokuthenga impahla ezintsha, kodwa angibone ukuthi iyabe into engaba engeneliswa ngabaningi ukubana bethenga impahla ezintsha. Kodwa lapha yanye ngibone nje abantu bangani baya bekhulisa bethakathekela ngendlela yona leyo, yikho abakukhangeleleyo khonoko.
Ngamafitshane ungathini wena ngelizwe lona lele leNamibia, kakhulu ngesikhathi sona lesi esekhisimusi? Lilizwe ongafisela ukuthi uyidlalele khona ngapho ikhisimusi kumbe uye eZimbabwe?
INamibia ngibona ngani ingani iyafanana leZimbabwe. Lokho ngisho ngoba abantu beNamibia ngabantu abazehlisayo, ngabantu abangela kuzigqaja, ngabantu abangela ngqondo zomvukela. Ibona bengabantu nje abaphila kakuhle nje labanye abantu, loba nje ingxenye labo bengaba lamaphutha endaweni ezitshiyeneyo ngokutshiyana kwama-cultures, kodwa ngabantu abalungileyo, ngabantu abahle. Ukuyidlalela ngapha noma eNamibia konke kuyabe kukahle, kodwa noma eZimbabwe yimini konke kuyabe kukahle, kodwa eZimbabwe njengasekhaya, ekhaya kukahle lakho.
Hayi, kwezwakala, sibongile. Ube lobusuku obuhle khona ngapha eNamibia.
Okay, lathi siyabonga kakhulu.
Alright. Lo-ke bekungumnumzana Alexander Mate, isizalwane seZimbabwe esihlala eNamibia, ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilali.
Siyabonga kakhulu ke Jahelidala, Chris Gande usitela khonapha kekade senkundleni. Ake silaleleke ingxoxo eyenziwe lamhlanje ngusithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Lucia Matibenga, umgcini sihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana. Sihlaziya udaba lwemkhankaso yokuvikela ukuhlukuluzwa kwabesifazana labantwana, i-16 Days Activism Against Gender-Based Violence. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga. Ikuthi impendulo yami ayikho based on any statistics, kodwa i-experience yami empilweni njenge-politician ngizihambela ngikhuluma labantu, ngibona ngazathi kunzima kakhulu ubomama abahlukuluzwayo phakathi kwemuli ukuthi babe khakazo lesiyaripotela abantu ababasapotayo economically. Yikho engesabelayo ukuthi I think kulabafazi abaningi ezimeni zenziwa kubo zathule bangabi nakho ukuyaripota. Anginama-statistics kodwa mbona ngazathi practically khonapho andivana we have an open okuchachileyo ukuthi nxa umama esebalekile okufana nabomsasa, umama esebalekile wayaripota umuntu omgcinayo, yena uzalalaphi, uzahlalaphi, yiphi i-social support azayizuza?
Sesikhangela-ke amantombazana, wona singathi ahlukuluzwa yini elizweni?
Indlela zokuhlukuluzwa ziningi kakhulu, ukuhlanganisa ukusukuluzwa ukuthethiswa kumbe ukuthi umntwana engahlali kuhle elokhu ethethiswa siyakwazi ukuthi sizezintandane eziningi ezibakhona ngenxa yokuthi abazali bayaphela nemikhuhlane le eyafehlelayo abo-HIV and AIDS amanye ngama-accident abantwana nxa sebezintandane sebegcinwa iziningi kusuka kube lokungahlali kuhle kwabantwana kaneningi njalo into yokuthi khonapha sidila le ikhonomi engasebenzi kuhle kutho ukuthi lalabo ama-relatives ayabe befanele bagcine abantwana labo lapho abalapho akumeli imali yokuthi babagcine babo so kwesinye isikhathi umntwana uyahanjiswa ayosebenza angakakhuli ukuthi abe ngumuntu osesebenzi
kodwa kokudla lemfundo nxa libhodabhoda nje ezigabeni kukhanya abantwana abaningi bayakuthola yini ukuya esikolo lokudla
ukuya esikolo kwakhona lokudla kuyahlupha phela khona ukuthi wena anti wakhona nxa usithethe labo bantu abakamnewenu abangasela muntu obagcinayo ohlala labo ulabo abakho lawo ichoyisi kaningini uza kuba ngiye ukuthi kahle ngigcina bani laba ngibahambise bayosebenza uzathola ukuthi kule child labour and into leyo ayikhulunywa kakhulu kwelakithi ngiyakumbula sisasekulabour sasi sile program ekuncedisana lohulumende ukuthi sikhankase against child labour izizathu ezenza ukuthi abantwana abaningi bahanjise bayosebenza even kumagodi khanini lani lani lasemaplazini bencedisa abazali babo yinto yokuthi i-economy kayisebenzi kuhle
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Lucia Matibenga umgcinisihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC
lithiye indlebe phela ngeviki ezayo ukuthi lizwe ukuthi usithandekile Mhlanga uyabe eliphakulileni ye utshone kuhle khona ngapho lapho khona sithandekile Mhlanga ye sizacela abantu ukuthi litho ukuthi likubona njani ukukhahlanyezwa kwabomama ngabesilisa sifakeke khonokho-ke kufacebook ku-VOA Studio 7 so ngenani kompana ku-VOA Ndebele so ngenani kompana sibile ebulenjini litho ukuthi likubona njani khonokho abesilisa-ke bayakhahlanyezwa labo yini sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngakhonokho kule mpendulo-ke esizitholileyo lapha ngilezimbili ezivela kwabanye benu untukameli emncube uthe ngempela kukhahlamezwa omama labesilisa ezindlini uthi eminye uthi khona eminye imithetho ehambelana lokuvikela abesifazana yiyo esidunga abantu ezindlini so uyakubeka khonapha-ke untukameli emncube ukuthi heyi imithetho ikhona leyi ngazani isilimaza uzulu livumelana laye kumbe hathi khulumani sizwe zulu kandaba kuzobuya umamanxulumana mbuyazo uthi mina angivumelane le ndaba yokuthi indoda epheleleyo njengami ingahlukunyezwa ngumfazi indoda yiyo phela ekhokhela umuzi owesifazana uyaphela sezegcwalisela khonokho kumele kwenziwe ngekhaya kodwa mbona ngazani isikhathi sethu kungani sesidliwe ngumangoye sokule msuzwana nje emlutshwane so singake hlukani-ke lamhlanje indaba ekade sikhokhela abantu abaningi bathi unkosikazi Grace Mugabe waxotshisa umkakhe umnumzana Robert Mugabe emsebenzini kuzobuya njalo abesifazana benza umkhosi wokulwisana lokukhahlanyezwa kwabesilisa siligqiba lamhlanje udaba lethu lamhlanje indaba zethu lamhlanje kustudio 7 ngilethemba lokuthi zasilalela-ke ekuseni ngo-7 AM ngiyabe indlani khonapha-ke sixoxa ukuthi sibone ukuthi sibonisane ngakho konke khonokhu okuphathelane leZimbabwe ye lingakhohlwa ukuthi le istudio 7 phela esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha emsakazweni we-Voice of America sise-Washington DC osevalelisa ngeke ngenjabulo ngo-Gibbs Dube salani kahle
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.